Amaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho njalo iZeki yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini aweZeki kobulawayo namhla ekuseni kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni awasoze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo uNkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama voters roll lethu asebuyile sesizakhangela ke bana laba ama candidates alethileyo kusukela ngomgqibelo ama candidates abelokhe letha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators. Nxa bekhona ku voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlana lawo e nomination code. Nxa abantu bakho benyekho voters roll siya kufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama nominators aku voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe voters roll bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bednico Bebe owebandla le-MDCT ekhokhelwa uNkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezinye indlela ke ezokuthi ke basicunuleke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke state na hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangela ukuthi i-voter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo ezakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinde sibathathe izithupha zabo sihambelazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokusiba lempikisano yabikhona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayinela lapha njalo i-registration service slip yakhe ngiyibonile njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinile umuntu oqondileyo.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi nomination court ihlale iZeki kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyelayo sobala ukuthi mhlawumbe already Zeki sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lwabantu bengaluthembi ngoba akulandlela abantu abangaya ngayo ku nominations court bengabonanga i-voters roll ngezindlela sokuzindlela iZeki siqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwe-voters roll ethi njengomanyana we-MDC Alliance yikho betshengisele ngeviki edluleyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze i-march eHarare ikhala ngengxenye yezinto zona lezokhuluma ngazo eze-voters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi obufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhla ka 14 Mhlangula njalo kumele abancintisayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi baza kwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.